loko imisebenzi yezinye ngento siyakhwela zonke izinto zikhwezwa umomo wempi ephakathi kwerussia ne-ukraine ungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi sivela emumeni we-covid emumeni onzima akade ukubhazalanise ama-economies omhlaba wonke kuguqwe ngamadolo kathesi nxa kuyi-afrobarometer lokukhuluma i-afrobarometer leyikhuluma zilezi zinto bakhuluma umbono imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende yikho kuphela kukhona akula mbono wabantu i-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka ilizwe lisendleleni nkomo kodwa selobunzima obubangelwa ukukangelwa umhlaba wonke ukuthi izinto zindala emhlabeni wonke jikelele umhlaba wawumangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi zerussia zikhweza amafutha zakhweza yonke into kayimanga kuhle phakathi komhlaba nokuthi ezimbabwe kuphela
kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia bathi kusukela ngo-2017, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi akula lutho olulungayo
baba Nkomo ngiyakuzwisisa khonoko kodwa khangela phela lapho esivela khona ikakhulu ihulumende kamnangagwa ithe ithatha ilizwe ibe livele emuva le kubeso izinto veze zizimbi babankomo siyakukhangela khona ukuthi singene phakathi kwama-barrier check kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgana kuthe umnangagwa naye ethatha umnangagwa uthethe emumeni vele omubi izinto zinyebubi kodwa umnyama wekhona yokuthi sangena phakathi kwe-covid sangena phakathi kathesi futhi siphuma ku-covid i-covid yakhona ayikapheli sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi zerussia oyiwo phambanisa ama-economies i-covid iphambanisile ama-economies umumo werussia losu uphambanisa ama-economies amazwe nokuthi ezimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele so yikho simele sikukhangele kuloko babankomo.